Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umgcini sihlalo ogatsha lwezokhetho unkosikazi Rita Makarao ukhalala aphume ngesiphangiphangi umhlangano lamabandla abezombusazwe.
Lilungile lethu elokuthi sibe wazi ukuthi kwenzakala to be engaged. So besibona ngani meeting yanamuhla yenye ama meetings ezakwenza ukuthi sibone ukuthi ukhetho lama elections luqhubeka njani.
Amapolisa apha imvumo abamanyano wenera kodwa bathi akumelanga abatshengiselayo badlule inkulungwane ezintathu i-2,500.
Isikhathi isigidi zezalwane zakwele South Africa zinanzanilanga lokuhlonitsha kwamalungelo oluntu elizweni. Intsha leyona ibifolile ezidaludeni zeJohannesburg ibuze umhlaba ukuthi kungani abahlukunyezwa igugrawundi eminyakeni ephezu kwamashumi amabili edluleyo belokhu bengakatholi amalungelo abo.
Abasakhulayo base-South Africa bangena esidaladeni betshengisela ngodaba lwegugrawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yobona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC uJustice Rita Makarao usuke waphuma ngesiphangiphangi emhlanganweni obukumele awungene labamabandla ezombusazwe emahofisini akhe eHarare lamhlanje. Lokhu kwenzakala amapolisa esephe imvumo umanyano wenera oqoqa ukutshengisela kusasa esithi amapolisa akumelanga abatshengiselayo bedlule inkulungwane ezintathu i-2,500. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Engakasuki emhlanganweni lo, uMakarau wethese abamabandla la umlando wokumgcona bemhlukumeza yena lama-commissioners akhe emaphephandabeni. Umane wawumisa lomhlangano uMakarau ethi abafisa ukukhulumisana laye kumele bamlande ofisini yakhe. Okumangalise abaze kulomhlangano bemele abamabandla abo. Ukwenza kuka Justice Makarau kuchiye abamabandla la bephete ongaphansi kusobala kuba bebengakulindele. Ubethuthele uJustice Rita Makarau ngesikhathi emisa lomhlangano esithi yena labanye bakhe sebediniwe kuba lokhe behlukunyezwa kumaphephandaba ngabezombusazwe.
Because we are beginning to feel that our engagements are misunderstood.
Njengoba kukhanya ukuba kasizwani, sikubone kufanele njengezekhu ukuba kesime ukuyingena siyebonisana ukuthi singakhulumisana kanjani lani. Njengezekhu sesibone ukuba kayisasebenzi indlela yokukhulumisana, ngakho asisayi kungena umhlangano lamuhla.
Lobe kumele kube ngumhlangano omele wenziwe kanye ngenyanga phakathi kwabezeki labamabandla ezombusazwe ubuzenziwa ngemva kwesikhathi eside ungangenwanga ngezizathu ezimbalwa kusukela ngenyanga kaMpalakazi. Kodwa abaze bemele amabandla ehlukeneyo ezombusazwe bembe phansi ukuba bengasoke baphuma lapho obekumele kwenzelwe khona lomhlangano bangazange bakhulumisana labezeki. Abamabandla la bacine bethuma iqula lekomidi yabo omgcini sihlalo wayo kungumnumzana Khutshwekhaya Nketa owebandla lezaphu ukuyabonana lo Justice Makarau eofisini yakhe.
Sekulento eziningi ezenzakeleyo sukusela kulumnyaka ophelileyo kuze kufike kathesi. Ikakhulu into esegudwini kakhulu indaba ye-PVR yokurejista kwabantu ukuthi abantu bavota njani.
Omunye wabakade besemhlanganweni lo kungunkosazana Ellen Shiriedenga, umqondisi wohlangothi olubona ngezokuhlela inhlelo ebandleni le-MDC elikhokhelwa nguprofesa Welshman Ncube. Ke sizwe imbono yakhe.
Kubuhlungu kakhulu. And ngoba singikhanyela kakhulu mina njengami mphemvelako obulawayo ngizithi ngilande imeeting le engathathanga khona 5 minutes and sizakhanyela futhi njalo ukuthi meeting lay the last time is a key at land, my political parties. It was last year. Eka January meeting ayihlangananga ngoba ya councillor last minute uJustice Magarawe sithule meeting eParliament.
Isikhulumeli sebandla lezana undonga unkosikazi Sifiso Sithole Baro osebenza eSwaziland utshengisa ukukhathazeka laye ngokumiswa kwalomhlangano leZEC.
Bendingathi kuthiwa iZEC ayithathi seriously konke lokwendiwa lapha. Akabona ukuthi singaqhubeka sikhulume kani labanye sikhuluma emanga lokhu lesikukhuluma lapha kuthina sifike sikujikise.
Okwenzakale kulomhlangano kuzethulelwa inkokheli zamabandla aze kulomhlangano leZEC ongasenziwanga ngemva kwalokho inkokheli zamabandla kumele zihlangane mhlaka 30 kuyona le inyanga ukubonisana ngokumele kwenziwe ngemva kwesehlakalo sanamhla. Ngakolunye udaba olufanayo, abezomvikela ngaphansi kwedala le-Joint Operations Command JOC bavumele abomanyano wamabandla akunera ukubuthana endaweni eyaziwa ngelokuthi Freedom Square ukuqhuba umhlangano, hatshi ukufola ezitaladeni njengalokho kade bekufuna. Phezu kwalo mgoqo akumelanga bedlule inkulungwane ezimbili lengxenye 2500 abantu abazaphatheka ekutshengiseleni. Amapholisa engezele athi kumele kukhethwe equla labalichumi kunkokheli yomanyano wenera eza kuyanikeza incwadi yezikhala zokumgcina isihlalo wenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho iZEC unkosikazi Rita Makarau. Kodwa unkosikazi Sifiso Sithole Baro, isikhulumeli sebandla lezana undonga, uthi abakujabuleli lokho.
Se iZimbabwe akusiyo yebantu labambalwa, akusiyo yezanu PF, akusiyo yeruling party, yomuntu wonke.
Lanxa kungayisikho abekade bekufuna, abomanyano wenera bathi bazalandela konke okuchiwo ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Intsha yakwele South Africa lezizalwane zeZimbabwe lamhlanje batshengisele ezitaladeni zeJohannesburg bekhalaza ngokwehluleka kukahulumende weZimbabwe ukuhlawula labo abahlukunyezwa igugurawundi lokuqhubeka esala ukuveza iqiniso lalokho okwenzakala ngaleso sikhathi. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isikhathi esigidi zezalwane zakwele South Africa zinanza ilanga lokuhlonitsha kwamalungelo oluntu elizweni, intsha leyona ibifolile ezitaladeni zeJohannesburg ibuza umhlaba ukuthi kungani abahlukunyezwa igugurawundi eminyakeni ephezu kwamashumi amabili edluleyo belokhu bengakatholi amalungelo abo. Uyangamhluzi wenhlanganiso yesipho sakhe ngomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu.
Sifuna ama perpetrators ekugurawundi genocide abanjwe babulele abantu sizwe sihlukene. Sifuna ukuthi wonke umhlaba wonke azi inhlungu efulwa ngabantu basemthakazi.
Leli qula labatshengiselayo lisuke eJohannesburg eBeria ladabula iHillbrow lapho kuhlala khona izalwane zeZimbabwe eziningi. Likhuthaza abeZimbabwe laba ukuthi basukume babambe ngamandla uhulumende ukuthi alungise konke okonakalayo ngesikhathi segugurawundi. Bezivaleke ngci izitalada ngesikhathi sokutshengisela lokho. Isiphathamandla sihlanganiswe elinye icele lemphakazi Liberation Front uMnumzane David Makagula laye wengxenye yokutshengisela lokho uthi ukubulawa kwabantu ngesihluku abanye bengcwatshwa bephila. Insane zikhitshwa ngezingqamu eziswini zabomama abazithweleyo, abanye bejiselwa ezindlini, omama bedlongulwa kusetshenziswa izigodo lokunye okwesabekayo. Akusinto okungathiwa kwakuyisikhathi sobuhlanya kuphela bese kuphelela lapho.
Udaba lwegugurawundi besifuna ukuthi luhlolisiswe lulungisiswe kuthi laba abafayo bathole ungcwatshwa kabusha emva kokuba sekwenzake ucwaningo kwahlolwa ukuthi bafa bebulawa yini, bebebangaki, babekwa kuphi.
Umgcini ihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzane Nqabuto Mabhena yena uthi udaba lwegugurawundi vele ngeke luphele amaqiniso angavelanga.
Njengoba sikhumbula ukudutshulwa ngamabhunu abantu beSoweto Sharpeville belwela amalungelo abo, lathi sikhumbula ababulawa yizanu PF ngohlelo lweground eZimbabwe.
Umkhokheli wenhlanganiso iSPS sakhe umnumzana Prosper Zankosi uthi bafuna umhlaba wazi ukuthi kuthiwe iZimbabwe ikhululekile kodwa kube kuyikuthi kuselabantu abalokhu belezilonda ezibhibhidlayo akwemukeleki.
Imashiya namhlanje isizathu sayo kuba sifuna ukuba silwele amalungelo abantu bakwaMthwakazi. Babulawa ngesikhathi seground but we know ukuba igenocide has taken a different form. That's why namhlanje sifuna ukuba umphakathi wazi ukuba umgabe nabaphathi bakhe or nabantu bakahambisana nabo negovernment yakhe they are corrupt.
Kuzikhalo zabo abazithumele uhulumende wakwele South Africa abebetshengisela laba bafuna abemandebeleni baphiwe imvumo yokuhlala kwele South Africa lokuthi labo abalesandla kuground babotshwe nxa bengangena kwele South Africa. Iqembu lesiphe sakhe kuvele kudala liqhuba umkhankaso wokulimukisa umhlaba ngezehlakalo zeground lisebenza umdlalo eselutshengisa endaweni eziningi zelizwe othi uloyiko kusijo isihluku. Amalunga oloyiko wona athi njengabalingisi bazaqhubeka besebenzisa imidlalo, imigido lezingoma ukutshaya le ngungu yeground ize idabuke. Nele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.
Siyabonga Benedict Mhlapo. Umhlangano webhanga le-World Bank okuhlaziya ezomhlabathi lobuyanga emhlabeni jikelele uqhubekela phambili ngapha eWashington DC. Intatheli zindaba yethu Praxedis Jeremiah usemhlanganeni lo. Kunjani PJ?
Hayi ngiyaphila, kunjani Chris?
Hayi siyaphila, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyinokwenzakalayo lamhlanje.
Lamhlanje lilanga lesibili lalo mhlangano we-18th annual conference ye-World Bank on land and poverty. Lamhlanje ibe yimhlangano emincane ebisendaweni ezehlukeneyo kuma-conference halls achiyeneyo kula izolo. Emhlanganeni engiwuhambileyo ongenwe kumbe kade ule nkulumo ekade ikhokhelwa ngodabuka eZimbabwe umnumzana Takunda Chabata uphatheke udaba lokulondolozwa komhlabathi kusetshenziswa imitshina yangalezinsuku enjengamakhompyutha njalo waphatha udaba olukhulu olokungenela kwezombusazwe kanye lokudeka komnotho ekulondolozweni komhlabathi phansi kwesihloko esithi Political and Economic Challenges of Land Policy Reform.
Sizwa kuthiwa uke waxoxisana labanye abadabuka eZimbabwe, ungasitshela ukuthi ingxoxo oyenzileyo ihambe njani?
Ngike ngaxoxisana labanye abadabuka hathi eZimbabwe kuphela kodwa ngasemzansi yezwekazi le-Afrika abavela eSouth Africa, abavela eBotswana, abavela eMalawi. Kade bethakazelela kakhulu isihloko lesi ese-Political and Economic Challenges in Land Policy Reform. Kube le mibuzo eminingi-ningi, ngiyakwazi lani ukuthi kuyangenela ezombusazwe, kuyangenela ezemu-economy. Njalo abakade bephakathi khona lapho abakade bebuza labo imibuzo ngabadabuka emazweni wonke asezansi e-Afrika. Labo bavumile ukubana kwaonakala eZimbabwe. Yebo, i-land reform kwakumele yenziwe, kwabe kutshwa umhlabathi, kodwa ukwenziwa kwangkhona kwaonakala, kwawona zonke izinto, kwahle kwawona umsebenzi wezokulima e-Southern Africa. Ngakho-ke bona-ke sebesenza inhlelo zabo, ukuhlela inhlelo zabo ngonanzelelo olukhulu, besenzela ukuthi bengangeni enkingeni yokwenza yokudala inkinga zonezo esezibhekane leZimbabwe okwamanje. Kulapho-ke engibe lethuba lokuxoxa lenye ingcwethi edabuka eZimbabwe kodwa-ke esihlala eSouth Africa isebenzela khona ngale. Yingcwethi le ese-University of Pretoria, ungu-researcher khona ngale. Njalo-ke uhlele usebenzela uhlelo olutsha oluphathelane nezomhlabathi. Yena-ke ngunkosikazi Thina Moyo.
Ake sizwe-ke ingxoxo oyenzileyo.
So amanye amazwe la kufanele afunde ukuthi enze lokho. So ngezinye indlela ngesilungu ngathi mina iSouth Africa can be used as a case study.
Akukabi sobala kodwa boZimbabwe, Malawi, Botswana.
Akukabi sobala. And isizathu futhi kungaba ukuthi njobe indaba le iyindaba entsha. Kuya ngokuthi usekhankasile yini umuntu khona le Malawi. Usekhankasile yini eZimbabwe, usekhankasile yini eMozambique mhlawumbe ukabi lokhankasayo. Wakhankaswe South Africa nami ngahlangana lakho, nanku sikikho. Kodwa so finally imhlangano nje sivumele ukuthi sikhankase.
Singene
emazweni wonke. Futhi singene emazweni wonke, kufanele wonke amazwe vele akwenze lokhu ngoba i-land matrix njengoba nje ngeye global. I-global lanchisha amazwe wonke. Afida into this one. Umhlangano lo.
Hayi siyabonga PJ, uphela nini umhlangano lo?
Lo mhlangano uphela ngolesihlanu mhla ka 24 Mbimbitho 2017.
Hayi sibongile, sizaba sikuthinta sizo ukuthi kuhambe njani. Balaleli lo ke ngupraxedis Jeremiah intathele izindaba ye studio 7 osemhlanganweni we World Bank khona lapha e Washington DC. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngodaba lokuzithwala kwabasakhulayo lokwendiswa kwamantombazana esesemancinyane. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America etse Washington. Asingakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indodakazi kamongameli Donald Trump uIvanka usephiwe ihofisi esigodlweni seWhite House lanxa engasosebenzi sikahulumende. Ibhomba kade lithiwe emoteni lidubuke labulala abantu abangamachumi amathathu lantathu kwalimala abangamachumi amane lanhlanu esigodlweni seIraq iBaghdad duze ledolobho leAmir. Abalwela amalungelo abesifazane bathi bakhathazeka kakhulu ngembiko yokuthi inani lamantombazana abalezisu esaphansi kweminyaka engamachumi amabili lokhe liqansa. Ucwaningo olwenziwe lugatsha lwe-United Nations Population Fund luveze ukuba imbangela yalokhu igoqela ukwendiswa kwabantwana lodaba lokuthi abazali abakhulumisani labantwababo ngendaba zocansi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abesifazane njalo elilunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo.
Loludaba labantwana abancane abangamankazana abazithwalayo engaqedi lezikolo luyadanisa kakhulu njalo luyakhombisa ukuthi izinto elizweni kazimanga kuhle. Osokusitshengisa ukuthi sesibuyela sivela kuzibuse ngo-1980 lapho kwakuthiwa khona umntwana wenkazana kalalungelo lokuthi aye esikolo kodwa ilungelo lakhe ngokuthi aye kwenda abe ngumama womuzi. Njalo udubo lendlala lalo luzasebenza yilo solusebenza abantwana abangakayi esikolo ngoba abazali bayabe sebona sokungcono ukuthi umntwana lo akhitshwe esikolo ahambe aye kwendiswa kwenze ukuthi bathole imali yokudla endlini.
Ugwalo lolu luthi esinye isizathu esenza abantwana laba babe lezisu besabancane iludaba lokuthi lina omama lina abazali kalikhulumisani labantwana ngendaba zocansi.
Sonke siyazi ukuthi thina lapha eZimbabwe silandela amasiko. Uyazi ukuthi indaba ezinjalo ungaqalisa ukukhuluma ngazo usungumuntu osufaka ihlazo elizweni. So ngolunye uduvo lokuthi kumele kuhlalwe phansi kuhlanganisa amaganda abazali omama labo baba atsho mama bodwa labo baba futhi balelungu lokufundisa abantwana labo. Kumele bahlaliswe phansi bafundiswe ukuthi impilo isiguqukile akusengayizulu laphana kwakulabo babakazi ogogo kabasekho laba bantu. so omama nabo babezingisebenzi wabo kodwa kunzima ukuthi abantu bethu laba ubatshele ngocansi ungavela ukuthi avule umlomo uhla ukutshela amanye amagama ukuthi lawo uyahlozithulile.
Lo ke ngonkosazana Thabitha Khumalo olwela amalungelo abesifazana njalo lilunga ledalela eParliamente engoyibandla le MDCT ubexoxa le Studio 7 eseHarare. EZimbabwe selisehluleka ukwemba amatshe aligugu amadayimana kusetshenziswa inkampani kahulumende ngemva kokuthathelwa amalayisensi okwemba kwamankampani azimeleyo. Kukhanya ukuthi imali yamadayimana kayisangeni ngemfanelo esikhwameni sikahulumende. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nyakenye ngonkwenkwezi kungene imali edlula kancane isigidi samadola eMelika $1.1 million esikhwameni sikahulumende. Imali le ilethwe yinkampani kahulumende iZimbabwe Consolidated Diamond Company ebunjwe nyakomunye elabaqondisi abaxotshwayo ngenxa yokwethulela uhulumende amanga amangalisayo ngokwembiwa kwamadayimana eChiyatswa esabelweni seManicaland. Abaqondisi laba babethe uhulumende ulakho ukuthola izigidi ezingamathumi amabili lanhlanu amadola eMelika $25 million nyanga zonke ekwenjweni kwamadayimana. Kodwa ke kukhanya engani umthambo wamadayimana usuwomile kulandela ukuvalwa kwamakampani anjenge Engine Investments yakwele China, Mbata Diamonds, iJinan lamanye afanayo. Umqondisi we-Employers Confederation of Zimbabwe umnumzana Busisa Moyo uthi akwaziwa ukuba kwenzakalani eChiyatswa.
Thina esikudingayo njengosomabhizinisi ukuthi kucace kube segcekeni ukuthi kwenzakalani. Singakaqalisi ukuthi siyacabangela, sicabanga siyala kumbe siyala. Kakuphume egcekeni sizwe ukuthi angaphi ama-diamonds sebewakhiphe wonke akhona seleyo kumi kanjani. So esingathi i-status report.
Umoyo uthi akula bufakazi ukuba ama-diamond la atshontshwa iziphathamandla zikahulumende.
Asingeke sitsho njalo singabambanga thina sihamba ngokuthi singabantu abafuna ukubala into, abafuna ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe, abantu bafike lapho abafika khona. Okukhona kathesi ukuthi akula muntu ololwazi, khona okuyimfihlo elizweni lonke ukuthi into le imi kanjani. Yikho sithi kumele iphume ibe segcekeni, yikho esikudingayo. I-information kayikhitshwe ibonakale. Nxa kube lobucili kuzabonakala, nxa angasekho kuzabonakala. Kodwa kathesi akula muntu ongakhomba athi abanye bathi basawasebenza, abanye bathi kasekho. So khonoko akukaqondi kithi ukuthi kumi njani. Kuyabe kuyimicabango nje, ilizwe leli asingeke sithi likhokhelwa yimicabango.
Kodwa ke umnumzana Bulisani Ncube ingcwedi kwezenoto uthi kulabantu abajontsha ama-diamond lawa okumangalisayo.
Laya ekhona i-alluvial diamond hayi vele kayikho bayijontsha vele kuzangingenisa sisense engabhenefithi abantu lela bayijontsha asesele yona lawo asefuna imali eningi le-equipment ukuthi agejwa phansi.
Uthi okuhluphayo yokuthi ama-diamond ayesembiwa eChiyatswa ayedojwa nje kuphela kulokuthi agejwe emhlabathini. Uncube uphinde wathi akula mali yokugebha ama-diamond la ngoba uhulumende weZimbabwe kala mali.
Kunzima ngoba kanti vele nxa ilizwe ligula linje iyabe izatholakala ngapha imali yokuthi agejwe. So okwakhathesi nje ukuthi sibukele akula nto engenziwa, laba abathatha imali i-alluvial diamond bazithathele imali yabo bahamba badla kumbe abakwenzayo yikho abakwenzayo. Okwakhathesi nje ukuthi singathi thina ilizwe likhangela imali kuma-diamond abe sezigambelana manje kula mali.
Uthi kwakumele uhulumende asebenzise imali yamadayimana adojwayo abizwa ngokuthi ngama-alluvial diamonds ukwenzela ukugebha akatshana phansi emhlabathini.
Kungavele ube yisithutha sokuthi nxa ugebha ama-diamond uqale ngokuqhwanda la phezulu, imali yokuthi ugebhe uthoni seyaphansi aso sibe nayo. So baqhwanda phela la ejibhile phezulu bakhotha ukuthi kuzamele bagebhe. So angivele ube ukhulume ama-diamond kuleli lizwe kathesi. Ungaqala ngokuthatha i-alluvial diamond suqedila kusekho sokuzama nzima ukuthi uthole imali yokulandelana aphansi afuna i-equipment.
Umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba mpopoma edalela ePhalamende ekubandla lezanu PF uthi kunzima ukugebha amadayimana aphansi kakhulu emhlabathini.
Ama-diamond into abantu bezise ukubona asephansi lawana ayekhona kuqala hayi lawana abathi ngesikhiwa ngama-alluvial diamond loko okudojwa nje phezulu. Okwakathesi ama-diamond nxa sesiwafuna somele siyembe siyaphansi.
Uphinde wathi akulaqiniso lokuthi amadayimana ayetshontshwa iziphathamandla zikahulumende.
Mina njalo uthanda ubana ngikhuluma ngento ento ofakazi layo, into yangibona nxa ngela ufakazi layo angeke ngathi ngibana otshontshwa ngabe ngibana ongatshontshiyo. Into eqhahle kunona yena lo muntu elibona kulalo uhulumente abatshontshayo khabuye phela la bufakazi obugcweleyo yinto esizifuna zalezo ukuthi phela sibambe into ebambekayo.
Akwaziwa ukuba inkampani kahulumende iza kwanelisa ukuba iledele uhulumende imali kulandela imbiko yokuthi kwanyamalala imali yamadayimana edlula amabhiliyoni alitshumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguKip Stube.
Kwezemidlalo, iqembu leCapes United lidlulele kusigaba esilandelayo kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, ikanti iqembu leNgezi Platinum lona liphelelwe ngumphako ngemva kwemidlalo ebikhona ngempelaviki edluleyo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leCapes United libe ngujikelo bhanqa leqembu leTP Mazembe kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni ngesonto enkundleni yeNational Sports. Abafana bemakepekepe badlulele phambili ngoba nxa sekuhlanganiswa impumela yangesonto leyomdlalo wehlandla lakuqala odlalelwe elizweni leDemocratic Republic of Congo, wona waphela zingujikelo bhanqa 1-1. Iqembu leCapes linqobe nge-2-1 ngoba umklomelo eliwuhlohle lidlala lingekho ekhaya ubalwa kabili. Imvimbi yeqembu leCapes United uDennis Dauda utshele intatheli zindaba yokupheleni komdlalo ukuba imuli yemakebhekebhe ithabe imanzi ngokufinyelela ukungena kusigaba sezibaya esomncintiswano weCAF Champions League.
I feel far up because kwaze kwachipa sezembwanikwa paCapes United.
Ngiyajabula kakhulu ngoba senze ukungakaze kwenzakale kuqembu leCapes United eminyakeni eminingi. Siyajabula nje sonke njengabadlali beqembu leCapes United.
Umdlali okhulele kuqembu leCapes United njalo ke waphatheka kumncintiswano weCAF Champions League edlalela iqembu leDynamos leKaizer Chiefs elase South Africa, uThomas Sweswe uthi ukudlala kumidlalo yezibaya kuza namathuba okuba abadlali babonwe ngamaqembu akwamanye amazwe.
Hayi, mina ngiyaba advise ukuthi amaplayers badlale simple, yabona team liyafana ukuthi iqualify iCapes ukufika khonapho. That is saying ukuthi they're good players, yabo. This is their chance ukuthi amateam amaqembu ayenze abaplayers athemwe.
Kusenjalo iqembu ebelimele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup elengeze Platinum liphelelwe ngumphako ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu leRecreativo Dio Libolo elase-Angola ngomgqibelo emdlalweni obusenkundleni National Sports. Limpumela itsho ukuba iqembu lengezi Platinum linqotshwe nge-2-1 okuyiyo impumela yomdlalo wehlandla lakuqala odlalelwe kwele-Angola. Umqeqetshi weqembu lengezi Platinum uThondira Indiraya utshele intatheli zindaba yokupheleni komdlalo ukuba bazilahlise ngokungasebenzisi amathuba abawatholileyo.
Ita zvese zvatinogona kuita asi zvaramba ndaona sekunge kumberi kwedu.
Sizo konke ebesengakwenza kodwa kwehlule, ngibona ukuthi besibuthundu phambi kwegedi ngoba sithole amathuba abaningi kodwa sehlulekile ukuwasebenzisa. Besingahluhla kahlanu kodwa kwalile, njalo yikho okwenza umdlalo webhola ukuthi kwesinye isikhathi liyaphumelela ekanti kwesinye isikhathi kuyala. Bekungasilo usuku lwethu.
Iqembu leDynamos yilo elike lafika kufinali yenkezo yeCAF Champions League ngomnyaka 1998, ikanti eleMona Africa lona laphelela kusemifinali kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani. Wathi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umgcini sihlalo ogatsha lwezokhetho unkosikazi Rita Makarau khalala aphume ngesiphangiphangi umhlangano lamabandla ezombusazwe. Amapholisa apha imvumo abamanyano wenera ukuthi batshengisele kusasa, kodwa amapholisa athi akumelanga abatshengiselayo badlule inkulungwane ezintathu i-2500. Silugqiba lapha uhlelo olivalelisayo nguChris Gande lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.